emathebeleland south izulu like lana sibilo kwedlulekisileyo ubo december up to ubo christmas izulu belichaya sibilo kunzima
sizwa kuthiwa kule ndawo ezibe lomonakalo ngenxa yezulu ungasitshela ukuthi kuyini okuzileyo ngokonakala khona lokho
emasimini sibiliso konakele ngoba abantu balimile ngobuningi bezitshela ukuthi bazake bezwe labo inala lonyaka kodwa ngomnyama omkhulu izulu lisuke laba linengi kakhulu sonke siyazi ukuthi umhlabathi wethu omningi owemat south uyilowana olechebechebe elinengi so nxa kungavele kube lezulu kuhle kutote okunye kube yiyelo okunye kube njani so hhayi kube lo monakalo omkhulu emasimini okuthi hhayi ukuvuna abantu sokukhatshana sibili ayisemasimo wodwa aphazamisekileyo ngenxa yezulu leli Chris even amacimbi lo nyaka abantu bayehlulekile ukugola ngoba izulu belisina futhi lisina lilinengi likhwaza abantu besaba lokuya egangeni ukuthi bayebamba amacimbi okuyikuthi yinto ekade baphilisa kakhulu abantu abaningi nxa bethe babamba amacimbi so abantu abaningi bathe sebezama ukuhamba after Christmas selingane limile bathole ukuthi kakusela amacimbi sehambile so yiwumonakalo omkhulu odalwe lizulu lapha eMatsouth.